Endabe zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Abantu beZimbabwe bangena kumnyaka omutsha bekhala ngesimo esibi somnotho welizwe. Kambe umnotho welizwe lweZimbabwe uzaguquka na lonyaka? Ukhangela ukuthi uzakwenzani lonyaka okuzaguqula impilo yakho? KuLife Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngezinqumo zomnyaka ka-2019 njalo lokuzakwenzakala lonyaka kwezombusazwe lezomnotho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango 6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave.